Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namhlanje ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi kababuyeli emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo.
Kalesi odokotela abaningi abancane labakhulu sebejoyinile ukukhalala umsebenzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili esithi kasoze abumbe uhulumende womanyano le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ngiyindlela ngama-theatrics kube ngamadrama esesiwabona esenzakala lapha ngoba ngenye isayidi kutshengisa ukubola ubuphakathi kwe-justice system yethu lapha eZimbabwe.
Umthethwandaba kamantshi ubuyisele umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti iphasipoti yakhe kanye lengwalo yendlu yakhe ayezithathelwe yinkantolo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela asebelamalanga alitshumi lambili bekhalala umsebenzi bathi kababuyeli ezibhedlela nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. UMavis Kamause thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abambe lodokotela abakhalala umsebenzi bethule lokhu eHarare lamhla ngesikhathi bexoxa lentatheli zindaba. Bathe ngamanga ukuthi uhulumende usevumelane labo kokunye abakhala ngakho. Udokotela Elias Muzoremba, umkhokheli wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi ababuyeli emsebenzini ngoba bekhala ngezinto eziningi ezibahluphayo ezinjengokuswelakala kwemitshina yokusebenzisa ezibhedlela lemithi yokwelapha izigulane.
Me as a medical doctor, I have the knowledge, but to use my knowledge to help the patient, we need that link.
Mina njengodokotela akungiphathi kuhle, ngilalo ulwazi kodwa angilakho okokusebenzisa ukuthi ngisize uZulu ngalolo lwazi. Ulwazi lwami lodwa ngaphandle kokudingakalayo okunjengemithi lemitshina yokusebenzisa kuba yinkinga ngoba angenelisi ukusiza abaza ezibhedlela ukuzodinga usizo. Ngiyababukela nje, akungiphathi kuhle lokhu. Ngingayakwanelisa ukulala kanjani lapho ngiye lapho ngihlala khona? Mina ngisazi ukuthi ngehluleke ukusiza ogulayo hatshi ngokungathandi kwami kodwa ngoba ingekho imithi lempahla yokusebenzisa.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Mthabisi Anele Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso le.
Sokuyinhlala yenze nje ukuthi odokotela bayakhalala umsebenzi bezindlini zabo ngoba umsebenzi lo esiwenza unzima. Ukhangela umuntu egula esehluleka ukuthenga amaphilisi into yobuhlungu kakhulu kodokotela, and sihlala sitshiya imisebenzi ngoba sabe sizama ukuthi laba abanamandla bekwanise ukuthi besebenze ngokuphangisa bethengele abantu izinto okumele bezithole ezibhedlela ukuthi bencedakale. So kutholakala ukuthi odokotela bahlala betshiya umsebenzi ngoba yindlela esifuna ukuthi laba abanamandla bengenelisa ukuthi bekhangele izinto ezenzakala esibhedlela ngokuphangisa njalo benike uncedo kumali lutholakale.
Udokotela Bebe uthi akula osokuphume emihlanganweni abayenzele iziphathamandla zikahulumende.
Sihlangane labo kabili, izinto ebesizikhuluma ngazo akulanto abayikhulumileyo ekuhambelana ngokunceda kwamapheshenti. Izinto esizitshela zona ukuthi kulento ezenzakalayo ngemuva but asikaziboni lezo zinto. Isituation yangkhona ilokhu ifanana ezibhedlela. Ekuqaliseni kwakuyingxenye yabodokotela nje ababekhalela umsebenzi besithi ingxenye yonale ingxenye ingahambisa imeseji kulalaba abanamandla ukuthi beqalise ukunceda ngokuphangisa. Akulanto esenzakeleyo ukuncedakala, futhi abantu bencedakala ezibhedlela Kadesi odokotela abaningi abancane labakhulu sebejoyinile ukukhalala umsebenzi.
Baphinde bathi uhulumende sekubeke sobala ukuthi angeke abahlawula ngamadola eMelika. Lesi ngesinye isikhalazo sabo esibenze bakhalala umsebenzi. Besithi imali abayihola ingama bond notes kumbe nxa kusetshenziswa ama RTGS isingcosana. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodokotela Obadaya Moyo, umphathi ntambo kahulumende wezempila kahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kameli Emerson Mnangagwa ugcizelele namhla eceleni komhlangano wedale le Central Committee yeZANU-PF ukuthi akusoze kube lohulumende womanyano lebandla leMTC ngoba kudingeki lokhu njengoba ibandla lakhe lanqoba kakhulu kukhetho ledluleyo. Lokhu kwenzakala umsekeli kamongameli Mnangagwa Mnumzana Kembo Mahati layo esanda ukutsho amazwi afanayo. Umkhokheli webandla leMTC Mnumzana Nelson Chamisa wathi udaba lokuthi owanqoba okuqotho kukhetho lwedluleyo phakathi kwakhe nomnumzana Mnangagwa alucacanga okuyikho okubangela ukuthi umnotho welizwe ubhidlike usiya phambili. Uthi ngalokho kufanele umongameli Mnangagwa akhulumisane lebandla lakhe kubunje uhulumende wesikhatshana owe-Transitional Authority kusalungiselelwa ukhetho. Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli weMDC laye uthi ngamfuni uhulumende womanyano.
Angazi ukuthi bakuthatha ngaphi mina ngoba uPresident Chamisa use waphuma egcekele wathi yena akakhangelelanga ukuthi kube lohulumende womanyano. Akubhekisisileyo ukuthi njengoba kunodubo elizweni bekumele ukuthi kukhangele ukuthi kukhulumiswane ngodaba National Transitional Authority kuyenzela ukuthi sibhidilise ukubuyisela ilizwe leZimbabwe ukusanga sokuthi lithuthuke njalo lilungise indawo zokuhlupha kwelegitimate. Kafanani ngitsho ngoba uhulumende owe-Transitional Authority uyabe enguhulumende ongelani lamabandla ezombusazwe oyabe efakwe kusenzela ukuthi alungiselele ukhetho oluthembakalayo njalo ukhetho olungenza ukuthi umuntu wonke akholwe uhulumende wakhe.
Ibandla leMDC like lathi kufanele likhulumisane leZANU-PF ngendlela yokuxazulula udubo olukhona elizweni.
Abantu abaningi abamazwe amaningi sebezivala besithi kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabantu beZimbabwe. UPresident Nelson Chamisa uthi yena kufanele iy'nhlanganiso zonke eziphatheka zombusazwe leziphatheka kuzihlupho zabantu ezizidame zeZimbabwe ezinsuku zonke zihlale phansi zikhulumisana ukuthi lizwe lingabuyiselwa njani kubukhokheli obuthembakalayo obukhokheli obukhethwe ngabantu.
Kuyini okungabe kubangela ibandla leZANU-PF ukuthi libone ngani ibandla leMDC liyancenga lapha?
Angazi ukuthi babe bekuthatha ngaphi lokho, njalo siyazi ukuthi izalo phela kayijwayelanga ukuthi ikhuluma izinto ngendlela eseqinisweni kuthiwa ukuthi yipropaganda. Igovernment lwasalinyeto efana leyenziwa ngupresident wethu uTsvangirai ayizange ayilethe impumela enhle kule MDC okuyilona okuyisona isizathu sokuba singayidingi igovernment enjalo. Izame iyebenefitha isikhathi sonke kungenziwa igovernment national yethu.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli weMDC sixoxelaye esebhilithane. Umthethwandaba kamanje namhla ubuyisele umsekeli kamgcini sihlalo weMDC umnumzana Tendai Biti ipassport yakhe kanye lengwalo zendlu yakhe ayezithathelwe inkantolo aze yabotshelwe icala alokho ebhekane lalo elokwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. Umthethwandaba lo uthe lanxa icala leli lingakathethwa akulasizathu sokuthi abatshutshisi beqhubeke begcine incwadi zikamnumzana Biti. Umanji othetha icala lakhe wazise izolo ukuthi uzadinga ukwelulekwa yi-High Court ngemva kokuba kuvele ukuthi kuleziphathamandla zehofisi yabatshutshisi ebezizama ukuluphatha ngendlela esolisayo lolu daba. Ngolunye njalo udaba olufanayo, umthethwandaba ukhulule ilunga lezanu PF umnumzana Psychology Maziwisa, lomunye wakhe umnumzana Oscar Pambuka, namuhla kulandela ukujikelwa kwabo entolongweni ngeviki edluleyo. Ngemva kokutholakala belecala lokuntshontshela inkampani yezesa imali engange $12,500. Ababili laba bakhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kumadola ayisithiyangalombili amakhulu i-$800 ngamunye ngamunye. Bathe bazaphikisa ukugwetshwa kwabo e-High Court. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni. Waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngodaba lukamnumzana Bithi.
Ngiyizila ngama theatrics kumbe ngama drama esesiwabona esenzakala lapha, ngoba ngiye iside kutshengisa ukubona okuphakathi kwe-justice system yethu lapha eZimbabwe. Ngelinye iside kutshengise njalo ukuthi phakathi kokubona khonokho bakhona abanye abantwana bakaZulu abasebenzela uhulumende kodwa abazimiseleyo ukulandela umthetho. Lapha ngisitsho lo ujaji owaphayo isinqumo sokuthi indaba le ayivumele ukuthi abathatha indaba beziphumise live kube lamakhamera kukhothi. Lokhu yinto ejabulisayo sibili ukuthi even phakathi kokubula kukahulumende bakhona nje abalokhu abasazimisele ukuthi balandele umthetho. Ngelinye isayidi futhi sibona njalo ukuthi uMalaba yena ngokwakhe ne-Justice Service Commission yona ngokwayo yonke ibonile, ngoba isebenzela iphathi yezanu-PF ingaselani ukuthi yenze umsebenzi wayo eyawumiselwayo ukuthi isebenzele ilizwe. Uthentaibithi isala lakhe nje liphumise okusegcekeni okwenzakalayo thina singaboni, ngoba kade sekuphuma i-evidence eyama-phone message lama-text message kutshengisa izinto ezazenzakala ngemuva abantu bengakwazi. Lokhu yinto nje eyanyisayo njalo edanisayo.
Abanye bengathi ukubuyiselwa i-passport kwakhe ngumthethwandaba uBithi kuveza mpela ukubana umthetho uyalandelwa eZimbabwe.
Hayi, uyabona uhulumende wethu uhlakaniphile. Uhulumende wethu uyakupha kancane ekuthathele into enkulu, ekuphe kancane ukuthi wena uzikhohlise usithi umthetho uyalandela. Ngapha ngelike icele esuke ekuthathele kakhulu. Ye, i-passport irelishiwe but izaphelela khonapho le yini indaba yini? Ngoba akula cala elikhona. So thina kade singajabula sithabe sithi i-passport irelishiwe, i-passport irelishiwe. But into enkulu abazageyina ngayo mhlawumbe bazambona uPithi elecala, ngoba bafuna ukuthi bamvalele kumbe bafuna ukuthi bamhlawulise imali enkulu ukwenzela ukuthi uhulumende athole imali akwaziyo. But akumelanga sicelebrate ngoba indaba le isichayisa ngovalo ukuthi kuyini abazakuthatha bona, ngoba ngampela ngampela ungakhangela wonke indaba zonke ezenzakala bayakupha kancane bekuthathele kakhulu, bekuphe kancane bekuthathele kakhulu.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo engewenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square. Omele ilizwe leMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols namhla usungule ugwalo olujonge ukulondoloza amasiko esintu olulesihloko esithi Preservation of Ndebele Art and Architecture. Uanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-ambassador Nichols wethule lokhu endaweni yokulondoloza amasiko eyamagugu International Heritage Center eMatopo esabelweni seMathebeleland South. Uthe ugwalo lolu lulakho ukulondoloza imbali, amasiko nemisebenzi ebukekayo ebinakho ukutshabalala.
None of this would be possible without your tremendous talent, which stretches back through history.
Kuhle ukuthi lina bomama lenze umsebenzi omkhulu kangaka wokulondoloza imisebenzi yenu yesintu. Ngilitshayela ihlombe ngoba lenze okuhle kulolu hlelo. Silitholise imali engatsho lutho, kodwa ugwalo lolu lumumethe okudlula leyo mali. Ngilitshayela ihlombe.
Umqondisi weAmagugu International Heritage Center umnumzana Phathisa Nyathi uthe uyathaba nxa ebona kulondolozo amasiko, imikhubo lobuciko bamaNdebele.
Yes, siyathaba ukuthi amasiko lemikhuba yethu ubuciko bamaNdebele buvezwe obala baphuma kodwa okukhulu ukuthi sekulendlela ukuthi kulondoloziwe ukwenzela ukuthi lalabo abazazalwa abazakuza singasekho baza kuthola kukhona kungifakazi ukuthi izinto zazisenziwa njani yikho esikuthandayo kakhulu sibili.
Bekunabantu abaningi akade besemkhosini lo abagoqela unkosikazi Sonei Minyathi othakazelele ukulondolozwa kwamasiko esintu kugwalo lolu okugoqela ukucomba izindlu.
Umsebenzi lo umsebenzi esiwuthakazelelayo sasiwenza noma My Beautiful ingakafiki sasizenzela ngaso sonke isikhathi ma siphuma emasimini siyabuthelela izihlabathi zethu sigudule sicombe izindlu zethu siyabe sicombela ukuthi izulu liyabuya ligezi. So into esiyenza yonke iminyaka every year siyakwenza lokho kunjengemidlalo kuyasiqeda isizungu ngoba siyabe sesiphumule emasimini singaselanto enye esiyenzayo. So siyakuthanda kakhulu siyakuthabela njalo khathe sinxase sisizwa kuthiwa kule bhuku elikhuluma ngosiko lwethu ucomba ngobuciko ukucomba lokutshengisa ukuthi into esizaqhubeka isala ebezizukulwaneni zethu aso ziphelele yithi ngoba lathi kunje sakuthatha kubogogo ogogo betshiyela omama omama befundisa lathi athesi lathi sesikwenza siyabonga kakhulu uhlelo lolu.
Unkosikazi Sicelo Sibanda osuka kuwa 23 eMatopo uthi uhlelo lokucomba lumenze wahlanzeka.
Uhlelo lolungenze ngaba umuntu ohlanzekile ngaso sonke isikhathi njalo ngaba umuntu oqakathekileyo ngoba ngibona ukuthi laphetheya kwamazwe sembonakala izandla zami ngokuhlanganisa inhlabathi ngisenza imbala etshiyetshiyeneyo.
Lokhu kuthakazelelwe nangukhansila unkosikazi Sikhulile Hlongwane oqondisa ngohlelo lwe-My Beautiful Home uWard 17.
Uhlelo lolu siyaluthanda kakhulu ngoba lukhuthaza kakhulu omama ukuthi kube lezinhlanzeko emakhaya kube njalo lokulondolozwa kwesiko lethu lokugudula. Siyenza ama-competitions ngomnyaka ngomnyaka awokugudula khonokho siwine ama-prizes to the most abagudule kuhle ngomnyaka ngomnyaka.
Ugwalo olwethulwe namuhla lwasekela lilizwe leMelika elanika abalobi inkulungwane ezingamashumi amane lambili amadola ngaphansi kwesikhwama sesigodlo seMelika esibizwa ngokuthi yi-USA Ambassadors Fund for Cultural Preservation. Ngimela iStudio 7 ngiseMatopo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho isixoxa ngohulumende wakwele South Africa usevumela abantu ukuthi bachaphele abantwana umngcele kungelamaphepha aveza ukuthi ngababo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalela ePhalamende eBrithani azama ukususa unkosikazi Theresa May esikhundleni esithi wehlulekile ukuphatha kuhle udaba lokuthi ilizwe leli liphume kunhlanganiso ye-European Union. Umnumzana Michael Cohen owayeligqwetha likamongameli Donald Trump usemthethwandaba lapho athoniswa khona amacala ambalwa agoqela elokuthi wancedisa umnumzana Trump ukuthi ahlawule imali abesifazane ababili ababesithi wayethandana labo. Umthethwandaba uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. ELeChina lithi isizalwane seCanada esibotshwe kulelo lizwe sephula imithetho ehambelana lezomvikela. ICanada yabopha isizalwane sakweleChina esifunakala kwele Melika lapho kuthiwa sephula umthetho wezokulungisa imitshina yebulenjini lokunye okufanayo. Uhulumende wabale South Africa usanda ukwethula umbiko othi abazali sebelelungelo lokuchapha labantwana umngcele welelo lizwe. Lanxa kungela maphepha enileyo, abantwana balakho ukuthwala ugwalo lwepassport kuphela, kodwa kungekho ukusekela ukuthi bahamba labazali babo. Kulabanye abantu abancoma lokhu labanye abachothoza okwethulwe lilizwe leSouth Africa. UKids to Studio 7 uxoxa ngodaba lolu. Lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Umzali uyahamba nomntwana kabusathi ngakani kakhulu lezi zincwadi kade zidingakala nama-affidavit abuya komunye umzali asithi mina mangihamba lomntwana nami umama yikho ngoba umama behamba lomntwana mina ngingekho. Kofuneka kakhulu ama-affidavit ama-birth certificate osokufunakala kakhulu kade zi-passport ukuthi umntwana abe le-passport uyahamba udlule naye umntwana. Yikho kuzame ukuthi kwehliswe kancane.
Ye, kodwa nxa umntwana engela ncwadi ezinye ezithize uhamba njani kulapho ukuthi uyaphonga udlula naye kumbe kumele vele ube le-passport?
Incwadi vele okumele abe layo umntwana i-passport. Owasuka kwafakwa ekuqaliseni ukuthi kumele kube le-affidavit echoyo ukuthi umzali omunye ulemvumo yokuthi omunye wakhe ukuthi ahambe lomntwana. Okwesibili kube sokusiba ne-proof ukuthi umntwana vele ngowakho wena ohamba naye. Lokho kwenzakala ngendaba ye-birth certificate. Kodwa-ke umthetho lo wakhathesi uthi wona hayi xa mina ngiphethe i-passport lo mntwana engihamba laye ephethe i-passport okwakhathesi singahamba sidlule. Ngoba isikhathi esiningi abantu kade bethanda ukuthi bayehluleka ukuhamba nabantwana ngoba bengatholi ukuthi izincwadi lezo ezifunakalayo ikakhulu ama-affidavit.
Singathi-ke khonokho akwethusi yini abanye abantu, sibona abanye bekhonona besithi kungani abantwana bayagcina bethunjwa into ezinjalo.
Kulokukhala okunjalo kanti futhi kulokunye ngoba siyakhumbula ukuthi abantwana bebanikwa omanayeji bengelazo lezo zincwadi. Abantwana besebefakwa ezimoteni, siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelilela kulo mnyala kulabantwana kade bebanjwa besezimoteni zabomanayeji abengelazo zincwadi. Ngoba umntwana engela ncwadi kugcina kufika esikhathini sokuthi umntwana obesohanjwa uyasimathwa even ene-passport ngoba lezo zincwadi ziyabe zingekho. Ukuzama ukugwema ukuthi umntwana asimaze ngcono umntwana angene nge-passport yakhe.
Singathi kodwa abantu bathini ngakhonokho Baba Mabhena?
Abazali esikhuluma labo abangapha abehluleka ukuthi benze ama-affidavit kumbe ukuthi babe nalezo zincwadi ezifunakalayo bakujabulela. Kodwa-ke kube sokusiba labanye abathi bona njengoba abantu bethwala ama-passport amaningi ngoba ngithemba ukuthi yakunanzelela ukuthi isikhathi esinengabantu bamabhasi ngizomalayitha babe lama-passport amaningi. Sekusitho ukuthi umuntu angadobha umntwana afike ebhode efikethe ngumntana aka-produce i-passport abe sedlula naye. Kuyenza futhi ukuthi kube sokuba lohlupho lwe-child trafficking.
Kodwa-ke khonokho kulungiswa njani njengoba sokuvuleke amagedi wona lawa esikhuluma ngakho?
Yinto esafuna ukuthi icabangisiswe kuhle ngoba kuba lula nxa umzali ehamba lomntana ngoba umzali nxa ethole umntana kuyabonakala ukuthi lo vele ngumntana wakhe. Kodwa kusuka kube nzima nxa umntwana ephathiswe omunye umuntu ongasomzali ngoba sake sikhone ngoba omalayitha abanye bayabuya lomntwana ona-2 years umntwana engahambi lomzali kodwa esiwomalayitha. Thina sekuthiwa ukuthi ekuvikeleleni ukuthi abantwana bahlukunyezwe umntwana akahambe lomunye womzali wakhe umntwana engaphiwa umalayika umntwana ole-2 years. So ngathi labo abale-10 years nje so kungaba lenye indlela okungakhangelwa ngakhona. Kodwa sicabanga ukuthi bakwenzele lokho ikakhulu ngoba ama-school holidays wonke kuba lokuthi abantu babuya nabantwana ngezinye indlela ezingekho emthethweni.
Singathi-ke kuvamile khona ukuthi kwenzakale ukuthi abantwana baphathiswa kubomalayija lezinto ezinjalo.
Vele abantu bakithi sihlala sibafuna ukuthi bengaphathisi abantwana kubomalayija ngoba sikhuluma khathesi isikolo zivaliwe. abazali bangaphe bhola abantwana bahlala labo gogo ekhaya umzali usemsebenzini abe funa abantwana babuye sinesilaphe bhola ukuthi babuye bezodlela ikhisimusi ngaphe bhola abe sesuka umalayitsha wakhe hambe ndathela umntanami kugogo wakhe ekhaya ugogo abe senika umntwana umalayitsha uthola ukuthi umalayitsha lo selabantwana abafika 15 abafake emoteni abantwana abaphathisiweyo abantwana labo ke babengelazincwadi abanye bakhona abanye bakhona bazabe benazo izincwadi kodwa uhulumende uthe faka lo mthetho obekhangelele ukuthi umama womntwana ikakhulu asithi mina unkosikazi nxa ekuya lo mntwana engajani ezisupha ngalezi zincwadi eziningi kodwa abe ne-passport kuphela.
Lo umnumzana Nqaba uThomabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 yaseJohannesburg kwele South Africa. Kusenjalo inhlanganiso yeInternational Monetary Fund ithi abesifazana kumele bathole imali abayiboleka amazwe atshiyeneyo. Umqondisi wenhlanganiso leyo unkosikazi Christine Lagarde wethule lokhu namhla eNew York emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso yeCouncil on Foreign Relations.
Whenever we have a lending arrangement with a country that is going through a lot of trouble caused by balance of payment crisis, either for internal or external reasons, we say when it's macro-critically relevant, let's examine what you could do specifically to help women access to the work.
Emazweni yachiyeneyo ikakhulu alomnotho ogugudeke owamagama siyanceda kakhulu ngenhlelo zokuthuthukisa abantu. Sikhangela ukuthuthukisa abesifazana ngokunika lokhu okubizwa ngokuthi yi-technical assistance. Lokhu sikwenza emazweni esiwaboleka imali angani kawasebenzisi kahle imali abayithola kithi.
We now provide a lot of what we call gender budgeting technical assistance.
Ubusenjalo unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abesifazana bathole imali yokuzithuthukisa.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bangayithola le imali emazweni ashiyeneyo baqale imihlelo zabo zokuziqinisa kuma communities abahlala kuwo njalo bazikhangelele izinto ezingabanceda ikusasa yabo.
Kodwa nxa sikhangela sibili ubona zani kungabe kuzinhlelo ezinjani lapho esingabe sikhuluma ngazo?
Izinhlelo ezingaba ezinye zokuthi omama bangaqalisa ukuba lama ukuthi inhlelo ezinjengama projects ukuthi baqalise ukuthi bakhangele ukuthi ku-community yabo bangayithola leyo mali kuyini abangakwenza okulula. Ngithi for instance ngakunika example ngabomama abelupane lapho kugcwele khona ilala. Siyabonga ukuthi bayathunga iy'ncebethu zabo bazithengise emazweni basebenzisa iy'mali zabo. Ababe besezindaweni lapha okugcwele khona ezinye izinto asithe ngxenye amanzi maningi ukuthi bangaba lezingadi zabo bathelele bathengisa izilimo zabo kwezinye indawo.
Kodwa nxa sikhangela sibili khonokho kuyabanceda kakhulu yini kumbe kuyabe kuyiphongwenza nje?
Omama seyakhulu nxa ngikhulumela omama beZimbabwe. Omama beZimbabwe bazele ngomama abakhula besaziwa ukuthandela lokusebenzisela izandla zabo. Esikusebenzisayo omama beZimbabwe kuncane uvela kuzona zimali zangifana nenxasa abanikazi bazo bathi besipha baphinde bazilandele bayizidla khona. Kodwa kuyanceda kodwa kakuncedi ngendlela efaneleyo eyaneleyo kakhulu ngenxa yokuthi imali zangifana ziphiwa zinentambo zokudoshwa. Nxa ngiphila imali yami ungenzi ungajeki so nxa ngiphila imali yami angifuna ukuthi wenze lokhu ngifuna uhlale la. Asiphiwa sinemvumo ekhululekileyo ukuthi yenza ulutho njengendlela obona ngayo wena umnikazi wesigaba.
Yes, siyabona ke unkosikazi Christine Lagarde we-IMF ubekhuluma sibili lapha esithi omama kumele bethole sibili imali zonke lezi eziyakhonakale ke kuzwekazi le-Africa kumbe lezinye indawo. Kodwa nxa sizikhangela ke njengokutsho kwakho bona abantu abanjenge-IMF pho imali lezi bazilandela yini?
Ziyaphiwa abantu. Engikutsho ukuthi uzilandela ngizakunika i-example yokuthi uzilandela kuyini. Uthi nxa ungathiwa he kule sifuna ukulipha i-100,000 phakathi kwe 100,000 liyana kuzasigada umuntu edlela kwezinda ngabathathu bafike bahlale hoteleni babala kuyena lana imali abalithe yona. So if babhodabhode badinga i-transport bathi siyahlola sikhangela ama-project at the end of the day balerisk.
Lo ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ebesixoxa laye khonapha emsakazweni walivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.